Abesisisi laba babochongolo sibili ngemva kokuphatheka kuhlelo olwekharali olokuchayela izimota zabo besuka emavinkilini awemachipisa emzini oyayifields besiya emzini oyeglenview. Amapolisa athi ananzelela ukuba lolu hlelo olwekharali beluphambana lemithetho yelizwe kungakho belumisile, kodwa abesisisi baqhubeka bebhoda ngezimota lezi baze bagcina bebabopha. Igqwetha elimela abantu laba umnumzana Kutsai Katsere uchasisele umhlangano lentatha lezindaba ukuba betheswa macala bani.
Disorderly conduct, we have another charge for failing to notify a regulating authority. That's in terms of the Maintenance of the Peace and Order Act, where Grant Boakata, the candidate for Glenview South, is alleged to have failed to notify the police of a procession or a car rally, which is said to.
Betheswa icala lokuphambanisa ukuthula, betheswa njalo icala lokwehluleka utshela amapholisa ngomhlangano wabo. UGrant Mohakata wetheswa icala lokwehluleka utshela amapholisa ngomhlangano wokubhodabhoda ngezimota.
UKatsere uqhubeke esithi ababotshiweyo bancitshwe ukudla lamanzi okugeza okwamalanga amabili.
We've consistently said that the conditions in which arrested people are detained at Harare Central Police Station is deplorable. It's unfit for human beings, and these are the same conditions that my clients have been put through, and it offends against the constitution of our country.
Lapho abakhona akwenzi isimo seHarare Central asimanga kuhle, kakufunakali ukuba abantu behlale endaweni ezinjalo, lokhu kuphambana lesisekelo sombuso welizwe.
Amapolisa athi alobufakazi ngoba abantu laba babotshelwa endaweni lapho abenzela khona icala. Kulabantu abafuna ukufakaza ngodaba lolu njalo bathi kukhona abakuthola endaweni lezi okuveza ukuba benza icala. Kusenjalo, ibandla le-CCC namhlanje belisemthethwandaba waphezulu e-High Court ngemva kokukhweza udaba lwabo lokuthi idale libambe ngamandla abekhomishini ebona ngezokhetho e-ZEC ukuthi banike ugwalo loluhlu lwamagama abalelungelo lokuvota ele-voters roll. Umsekeli wesikhulumeli sebandlaleli umnumzana Gift Osalo Siziba utshele intatheli zindaba ukuba i-ZEC ithi izabapha i-voters roll mhla ka 19 ngomgcibelo.
Lapho ke besupply khona ukubana i-ZEC isinike i-voters roll le list yama-polling station, bafake isinqumo under oath ukubana bazasinika i-voters roll mhla ka 19 ukwenzela ukuthi sibe layo ibe verified lama polling station sesibe siwazi ubana wonke umuntu ebekwazi lapha avotela khona njalo kungabi lesitsotsi esenzakala.
Okolunye udaba, umongameli Emmerson Mnangagwa usukume izolo ntambama esiya kwele Angola emhlanganweni womanyano wamazwe angezansi kwezekazi le-Africa owe-SADC Summit. EleZimbabwe likhangelele ukuthola isikhundla somsekeli kamgcinisihlalo we-SADC ozaba ngumsekeli welizwe le-Angola lona elizaba lomgcinisihlalo we-SADC. Lokhu kusolwa ngabaningi abathi kuza kwenza i-SADC ehluleke ukwenza umsebenzi wayo ngemfanelo, ikakhulu ekukhangeleni ukhetho lweZimbabwe oluqhutshwa ngeviki ezayo. Kodwa oncintisa imele i-ZANU-PF emzilikazi Mpophoma kobulawayo umnumzana Admire Maskati uthi bayalamukela inyathelo leli.
Siyakwazi sonke ukuthi umongameli uye elizweni lase-Angola lapha azathatha khona ukuba ngu-vice chairman wesigaba se-SADC. Kuyinto enhle ngenxa yokuthi iZimbabwe ililunga le-SADC, and ililunga le-SADC ilemvumo njalo ilakho konke okuyifaneleyo ukuthi ithathe izikhundla kusigaba se-SADC ngenxa yokuthi nayo yimemba ye-SADC. I-SADC iqakathekile kithi.
I-SADC isithumele iqula lalo elizokhangela ukuqhutshwa kokhetho eZimbabwe elikhangelelwe ukufika kusasa, elikhokelwa ngumnumzana Nevas Mumba wakwele Zambia. Ngimele i-27 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.